Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla seku 24 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change lize lenza umhlangano walo wokugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections edolobheni leChitungwiza namuhla ngemva kokwalelwa ngamapholisa izolo.
So bazama ukuqinda indlela zonke, ngizile ukuthi bathe bona uma sebeqinta amabhaleti ipepazi kabasoze bafake uphawu lwesoluluthanga.
Ukhetho lwama-by elections luzenziwa ngomgqibelo lanxa kulokukhalakhala phezu kodaba loluhlu lwabavoti i-voters roll olwabonakala lulengxaki ezimbalwa. Umongameli Joe Biden welemelika okwele Europe ukhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wamazwe e-NATO phezu kodaba lwe-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uze wenza umhlangano we-rally okugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections ngomgqibelo edolobheni leChitungwiza lamuhla. Lumhlangano obuvinjwe ngamapholisa abesithi wona kabasoze awuvumele ukuthi uqutshwe ngoba engasoze enelise ukuzowulinda uze wavunyelwa ngumthethwandaba. Kungelani lalokhu, inkulungwane zabalandeli bebandla le-CCC zithe gwaqa emhlanganweni lo. Emazwini akhe, uChamisa uthe uhulumende wakhe uza kupha abahlali be-Epworth incwadi zokuhlala okusemthethweni, hathi okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ohlala ethembisa ukuthatha leli nyathelo kodwa esehluleka. Esizwe amazwi kaChamisa.
Bawa hazise uti 2018 takamurowa takamurowa akanopona kuna malawa nosaka makona kuti malawa ngarambari pochera akura zvinogorori ino handisikuenda kukoti ndoda kuti ndamurowa ndianenda kukoti.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe edolobheni leChitungwiza lamuhla. UChamisa uphinde wakhuthaza abalandeli bebandla lakhe ukuthi bavote ngobuningi kukhetho lwangomgqibelo kuzabelo lezigaba lapho okuzaqutshwa khona ukhetho ngomgqibelo. Kunjalo nje, omunye wabancintisa kukhetho lwama-by-elections unkosazana Linda Masarira ongumkhokheli webandla lelide usehambise udaba lokungamanga kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll emthethwandaba. UMasarira uthi kumele ikhomishini yezokhetho eZEC imuphe uluhlu olubalulekileyo olwesigaba asimelayo eseHarare Central kungakenziwa ukhetho, njalo aziswe ukuthi kulamaphepha okuvotela ama-ballot papers amangaki adindiweyo. Lokhu sikudabalunye sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC unkosazana Thabita Khumalo. Saqala ngokumbuza ukuthi njengoba uluhlu lwabavoti olwe-voters roll lungacacanga, abesabeli ukuqilibezelwa na?
Thina njengebandla elophawu olulithanga okuthiwa yi-CCC ekhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa ekulungiseleleni ukuthi siye kukhetho lolo oluzayo ngempelaviki, kudala salungisela kodwa udubu esesilubona ukuthi sonke siyazi izulukandaba ukuthi izeki ivele iluhlangothi lebandla lezani. So bazama ubuqili ngendlela zonke, lizwile ukuthi bathe bona uma sebeprinta amabhaloti papers kabasoze bafake uphawu lethu oluluthanga ngoba vele umthetho uthi wona kaba banjwa ngenkani ukuthi benze ama ballot papers esithi nesilungu akhaladi lana alombala ekhanayo ukuthi amabandla avotelwayo asebenziswa mbala bani. Kodwa kwakusethusi khonoku ngokuthi uZulu wakuleli luzi usevungamile njalo useyitshelile izano wayitshengisa njalo ukuthi sebekhathele ukuthi bona basebenzela inyoni njengeganga. Izano isifikise abantwana baseZimbabwe lapha abahamba besithi bayemasimini ibalimisa insimu zenyama thina izizalwane zakuleli lizwe singelazintsha.
Siyabona ukubana uluhlu lwabavoti i-voters roll lukhanya lungahlelwanga kuhle okubangele ukuba izekhi izexotshe ezinye iziphathamandla zayo ngendaba yoluhlu lolu. Manje linalithini njengebandla, alibone na ukubana kuzaba lokusetshenziswa kwe-voters roll ukuthi ligqilibezele?
Ivele i-voters roll yiso ngezinye zezikhali ezisetshenziswa ngabahulu kuqamasela abantu bezana. Yiso isikhali abasisebenzayo kusukela ngo-1980 lanamhlanje. Kodwa into ekhona ukuthi sonke siyazi ukuthi kule ngcitshi ezicubungulayo i-voters roll ukuthi zibone lapho kulezikhewu khona lalapho kulokuxila khona. Kodwa into nansi. Ukhetho lolu esizalwenza kuya ngempela viki isitshengiso eZimbabwe nomhlaba wonke jikelele ukuthi sesifikile ukuthi nxa sesisiya kukhetho onguye okumele akhethe inkokheli azifunayo nguZulu ngoba abanikazi bakahulumende nguZulu. So thina esikwaziyo lesikuthenjiswe nguZulu lalapho esihamba khona uZulu uzimisele ukuthi eqede ukuvota uzadlala khonapho avotele khona. Lapho kuzavuka khona ngazani kulingani kulo dubo-dubo bazagijima izalwane zaseZimbabwe silungise ngoba ngalesi sikhathi lolu khetho asisakhangelelanga ukuthi ngolukabani, sesikhangelele ukuthi silungise ikusasa yezizalwane eziyibo ezizavusa phambili kunokuthi sibachiye bephakathi kwegodi okulodaka ukuthi bangeke basikhiphe.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abazinkulungwane ezifika phose amachumi ayithoba munwemunye 85,775 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela. Abantu laba abahlatshwe phansi kohlelo lukahulumende lokujova abantu abaningi okuthiwa yi-Blitz. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi kulabantu abangamakhulu amabili 236 abatholakale belegciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo atshengisa njalo ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. UMongameli Joe Biden weleMelika namuhla ubekhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wenkokheli yamazwe awe-NATO. Lumhlangano ukhangelelwe ukuhlafuna udaba lwempi yele-Ukraine lele-Russia. UMongameli Joe Biden weleMelika namuhla ubekhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni wenkokheli yamazwe awe-NATO. Kukhulunywa ngodaba lwempi yele-Ukraine lele-Russia. Umongameli wele-Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky utshele umhlangano ukuthi ucela amazwe aphathise ibutho lakhe ngezikhali ukuze lenelise ukulwa le-Russia empini yesilenyanga eyodwa yaqalayo. kunjalo nje umkhokheli webandla lokholo lwamaCatholic uPope Francis unxusa amabishop umhlaba wonke okugoqela eZimbabwe ukuthi bamanyane laye umthandazo azawukhokhela kusasa emzameni yokuletha ukuthula phakathi kwamazwe alwisanayo kumpi ephakathi kweleRussia leUkraine. Intatheli izindaba yethu uMavisi Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lo mthandazo uza ngesikhathi inkokheli emhlabeni ikhathazeke ngempile. Limpi ibikwa isibangele umonakalo omkhulu elizweni laseUkraine lapho ibutho lakweleRussia lihlasele lelo lizwe kwabhidlizwa izakhiwo kwabangela ukubhubha kwenkulungwane zabantu ukulimala kwabaningi abanye abedlula izigidi ezintathu babaleka bayaphephela kwamanye amazwe. Esinye esiphathamandla ehlangothini lwezokukhulumisana kuhlangothi lunye lwamajesuit umnumzana Kudakwashe Matambo ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kwale mithandazo ebandleni lakhe lesikatolika umhlaba wonke.
This liturgy of prayers meant to invoke peace and end to the war and conflict that's happening in Ukraine, between mainly Ukraine and Russia. And this consecration is something that's historical in the Catholic Church, in that countries, different places have a special consecration or special dedication to a patron saint. And in this particular case, the Immaculate Heart of Mary, you know, the importance of Mary in the Catholic Church, you know, as a mother, as a warm-hearted figure.
Imithandazo yalolu hlobo yenziwa ngendlela yokuvusa umoya oletha ukuthula lokumisa impi ekhona phakathi kwabeRussia leUkraine. Okwenzakalayo lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu embalini yabeRoma ukuthi abamazwe kanye lendawo ezishiyeneyo banendlela ebalulekileyo eqondiswe kumkhokheli wabo okufana loMaria.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi edolobheni leHarare engomunye wamakholwa ebandla le-Roman Catholic laye usiphe imbono yakhe.
Nxa bekhuluma nge-liturgy ukuthi liturgy of prayer bakhuluma khona ngemasi, ukuthi khona imasi iyabi khona isenzelwa ukuthandazela ukuthula elizweni le-Ukraine.
Bakhona abesabela ukuba impi le ephakathi kwele-Russia le-Ukraine ingaguquka ibe yimpi yesithathu yomhlaba. Abanye bengabathi kungeke kwenzakala lokho. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele People's Democratic Party PDP umnumzana Thamsanqa Khumalo upha umcabango wakhe phezu kwempile ukuthi ungaphetha sekungeyo umhlaba nalo bahachi.
IRussia leChina angama omabili nawo mazwe ngibona ngazathi baba iblock esabekayo kakhulu ukuthi umuntu uyabe elesibindi nalo ukuthi angabaqala kunalabo abantu ukuthi ebalwise. Amboni siba lalawo mahla kumbe laleso sibindi kuzathobelanwa sibili kodwa amboni impi yelizwe lonke esikhathisizakala. Umumo welizwe uzatshintsha kuzaba le world order entsha phezu kwalokho kodwa amboni beChina la bantu bona ngikwabo.
EHarare lumthandazo uzokwenzelwa eSacred Heart Cathedral ngokukhokhelwa nguArchbishop Robert Ndlovu weHarare esebenzisana lommeli kaPope kuleli uPapal Nuncio uArchbishop Paolo Rudelli ukuqhuba umthandazo wemasi okhangelelwe ukuqala ngemva kwehola lesihlanu kusihlwa 5:30 p.m. kusasa. Inkokheli yaleli bandla iveze njalo ukuba zizolandelwa ngokufaneleyo zonke iziqondiso zokuvikela igciwane le-coronavirus ezabekelwa amazwe ngabohlangothi olubona ngezempilakahle kumanyano wamazwe omhlaba i-World Health Organization WHO kanye lezabekwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Live Talk lamhlanje kuhlelo sidluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane phambilini kokhetho lwama-by-elections. Amabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngomgqibelo asegqiba imikhankaso yawo ngesikhathi amanye ekhonona ngesimo esibi sogwalo lokuvota i-voters roll. ibandla le Citizens Coalition for Change lelelepa Economists and African Democrats athi ugwalo lolu lumaniki-niki ngakho ke akumelanga lusetshenziswe ngempela viki. Kodwa iCommission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi izasebenzisa ugwalo lolu ilandela umthetho olawula ezokhetho o-Electoral Act. Abaphikisa bakhala langokwethulwe yiZEC ethi kumele kube lomuntu oyedwa ozamela ibandla elincintisa kukhetho lolu ozavunyelwa ukungena phakathi kwendawo yokuvotela hathi abambalwa njengalokhu obekusenzakala kusukela ilizwe elithola uzibuse. Bakhala njalo ngokudindwa kwamaphepha okuvota besithi akwenziwanga ngendlela eqondileyo. Abaphikisayo bathi kukhanya iZEC ibambisana lebandla leZANU PF ukwenzela ukuba kuphekwaphekwe impumela yokhetho eyabe ingacacanga. Abamele iZEC lebandla elibusayo bayakuphikisa lokhu. Amabandla aphikisayo angene njani kukhetho lolu ekwazi ukuba i-voters roll imaniki-niki? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. UNdlovu nguye osungula lingxoxo.
Bavela bavuma ukuthi bazongena. Inkinga ukuthi abaningi bavele bekusho lokhu ukuthi izinto ezikhona ezizoyenzakala lezi. Kufana nje nakudala uma besikhula sisekhaya, kulo munye umfana wethu uma usilwa naye abesedobha isigodo, ubadobha ilitshe. Abanye bazokutshela ukuthi vele uma lingalalo mfana uzakudobhela isigodo, kumbe uzakugwaza ngenqaba. So wena uma ube lesibindi sokuthi ufuna ukugwazana naye, ufuna ukulwa naye, kumele ukuthi ube kwazi ukuthi uza nesigodo. Kwesinye isikhathi nesicathulo wakuba yingalata yenkinga, omunye umfana uyabe esithi kakhiphe izicathulo uyakhabisiswa. Bakutshela abanye ukuthi vele lo uyakhaba. Ubuye gqoke izicathulo wena wale uthi hayi mina ngizolwa naye. Bese kuthi uma selibhekene laphana-ke selichithile izithwala ezibunjiweyo phansi, kwadilizwa yonke into esephiwa kunemba ukuthi uqalise ukukhongunona ukuthi kanti wayegqoke izicathulo, bona wabekutshelela abantu ukuthi uvele uzazigqoka. So ngikhuluma ngesintu lapha okuvele kusobala ukuthi iZANU ayidlali kahle, kuyazakala lokho. Mayimaniki-niki i-voters roll vele wawukhangele ukuthi kuzokuba njalo. So ke thina sesibhekele izimanga ezizayenziwa yilaba abathi bona bafuna ukudlala lo muntu odlala ediliza intshoro, odlala ediliza yonke into, edlala kubi labanye. Bona babe vele bephetheni bezongena eringini lalo muntu bebethembene. So akula muntu ozobanikeza i-advice yokuthi abaphume, hayi kumele bazidecidele bona, but beze bekhumbula abakutshelwa ngabanye.
Ncobe, lingenile kukhetho lolu i-voters roll imanikini?
Okumele kwenzakale kwakuqala, uNdlovu akutshoyo kule qiniso, kodwa-ke loba bekuliwa kubunjwa izithwala besikwazi ukuthi belitshela ukuthi kungabi lozadobha isigodo, kungabi lozadobha ilitshe. IZANU umthetho iyawazi ukuthi uthi khona i-voters roll umuntu wonke should have i-access, kumele ayithole umuntu oyifuna i-voters roll. Ifihlelwayo iZANU yiyo ememezela ukhetho, ithi nxa imemezela isibonile ukuthi yona isibulungele ukuthi iyengene ekhethweni, abanye ibajume kuvuke kuthiwa sokuvotwa kusasa. So ke okumele kwenzakale, ngivumelana laye ekutheni ukuyavota ngabahambe bayevota, kodwa iZANU kayiwekele umkhubo wayo ukuthi ingalandeli imithetho ebekiweyo. Yilo lo dilizwe elala le-voters roll ukuthi abantu bayibone. Why kumele kube njalo? Sikubona kuyinto embi kakhulu leyo, ngoba nxa kuyikuthi kakukho kubi abakwenza nge-voters roll bayifihlelayo.
Yes, siyakuzwa Ncube. Ndlovu, khonoko ukuthi kwakumele kube kuyenziwe lokho kuthiwa ngama-reforms, kube lenguquko ethize, kathi i-opposition yakhangela eceleni, kumbe yathatha isigodo yabaleka ihamba lasentabeni?
I-opposition yakhangela eceleni, yazikhangelela eceleni. I think ukoma kwethu nendlala yethu yokufuna ukukhipha iZANU embusweni kwenza bese sivala amehlo futhi sikhohle ukuthi vele laba bantu basebenza njani. Ukuthiwa idonku ungaze uyigqokisa isudu ingabona umlothi yagibhika. So manje-ke thina why sisethuka, babuNcube, ma sesibona izane sigiphela phezulu kothuli phezulu kwamlotha thina sikele sikwazi ukuthi injalo ubabhemu vele unjalo uya gidika phezulu kwamlotha bese simangala sitalisa ukuthi imona sikho kanti sisenzani ke le usesenzani lobabhemu nabezivele sisazi cho njengoba usho ncoko ukuthi kuyamela bavoti nje kunjalo kodwa izane kumele ikuyekele lokho sokusebenza amamandla amalutshwane ukuthi siye ku-presidential election lapho sizobuya sisho njalo futhi sinti kumele ikuyekele bese ithatha futhi iphayikhoye phambili nabese siye emakhodi sisiyakhompleyina kungasisizi ngalutho
ye uyatsho ncoba ukuthi vele lokuya emakhodi yokuchithela isikhathi
okumele uZulu akwenze ukuthi kube nguye oyipanishayo izane ayijezise kabuhlungu ngokuthi avote ewonke uZulu ebambela ivote lithole zero okusihluphayo ukuthi abantu bakithi yiba bancedisa izane ixhala nje yaphambili bakhona abayitshotshozelayo abantu kungaswelakala nxa singavumelana sonke kuswelakala abayitshotshozelayo loba ingatshwa iqile kanganani ingagiqika phansi
kuyanceda khona
hayi akuncedi njengoba uyazi ukuthi ma ukuthi i-voters roll imanikiniki kanti manje mina ngingafika ngisithi ngifuna ukuncedisa khonokho okushiwo ngincube ngithi ngifuna ukuvota ngiyipanishi izane ngithola igama lami lingiyekho nizoyenzani kule nkinga la enkulu efuna isagila thina sisebenzisa okuyindukwanyana okuncane bese sisithi maze sesishayiwe sesibaleka bese sikhala kufunakala isagila lapha ange loba ngimela ngangibuza ukuthi isagila bani angeke ngikutshele ukuthi sibi kodwa bona nomfuzi amadoda angena iganga ayedinga induku enkulu isagila and ngikhuluma ngesitho sesintu olendlebe uyezwa ngoba esikwenza manje sidlalisa isikhathi lokusibiza siya inkalakada ebhube zimpawu
ye isagila yiso sene sengisitshoyo baba Ndlovu kambe nxa i5 million yonke ingavota iphosele ebhokisini loba sokuthi izani ukuthi iya rigu bona ngathi ngaphumelela
Ndlovu ngizovota kanjani ngoba ngizosizobhalisa sonke singu 5 million siyasifika angitifisele lokho i-voters roll ukuthi mhla sifika ubheke uNdlovu athole ukuthi igama lakhe alikho akusela sikhathi sokubuyela emuva usiya vota kukani kuloku kuphikisana okungathi isilungu yi-contradiction Ncube okuphakathi kwesikhalazo sakho ukuthi uyakhala ukuthi i-voters roll imaninginingi okusho ukuthi kule risk yokuthi kulabanye abantu amagama abangekhoyo labo 1-2 kulabanye abafayo kudala abanamagama abakhona khonapho
lapha-ke besizilalele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ephupha endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube olilunga le-Freedom Alliance bephupha noGip Tube we-Studio 7. Kwezemidlalo osanda kugatshwa ukuba umsekeli kamqeqetshi weqembu le-Highlanders uJoel Luphahla uthi bekuvele kuliphupho lakhe ukuqeqetsha iqembu lebhoso intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Luphahla uthi kuyamjabulisa ukuba ngemva kweminyaka emihlanu eqale umsebenzi wokuqeqetsha imisebenzi yakhe isidale ukuba aqhatshwe kuqembu le-Highlanders njalo isifiso sakhe ukuba iqembu liphumelele ekudlaleni kwalo
nesifiso nje ukuthi uhambisaneni kweklabhu i-team ithole ama-results amahle ekwenze ukuthi loko kusasa ukuthi umuntu ogcine ukusijabulisa kumethembe lo 2006 lanaa and for me coaching is all about makers ngikuchiya la mabizo la kwa ilenda zuti ngadlala sawona ma championships sakoche sawona ma championships
uluphahla uza kuqembu la ilenda zinyemva kokuchiya kuqembu akade lisebenzela ele Golden Eagles lona elidlala kusigaba se Northern Region Division 1 Soccer League phambilini kokuqhatshwa liqembu le Golden Eagles uyowasebenzela iqembu le Tail 1 lona alingenise kusigaba se Castlelaga Premier Soccer League ngomnyaka 2018 umqeqetshi weqembu la ilenda uMandla Mpofu wamukele ukuqhatshwa kukaluphahla kuqembu lebhoso
nyakazi umdlali wayedlala phambili sadlala so ngumdlali engikhanyisuzani lole abafana phambili njengoba ukwazi ukuthi thina siyakwanisa ukuthi sibe lama-opportunities amaningi kakhulu kakhulu kodwa sehlule ukuthi siwazonde kodwa ukubuya kwalo phahla ubona ngani hayi uzabalola ngethemba leli.
Iqembu le-Islanders ngesonto lizayemukela eleyada enkundleni eBarber Fields njalo lingena kulo mdlalo lihlezi endaweni yeshumi lane engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo eyi-9. Umdlali wenkabeni yenkundla u-Adrian Sila uthi sebekhuthazane njengabadlali ukuba abazame ubungcono babo ukuze iqembu liphakame. Eminye imidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League yeviki lathuba munemunye izadlalwa ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leBulawayo City lizadlala leTriumph ngaseBarber Fields, iqembu leZPC Kariba lizemukele leTenex ngaseNyamunga, iqembu leRentals College lizadibana leCape United ngaseNational Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizadibana leBulawayo Chiefs ngaseSakuba, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala leChickenini ngaseBaobab. Ngesonto iqembu leWawa lizadlala leCranbourne Bullets ngaseAscott, iqembu leManyika Diamonds lizemukele LFC Platinum ngaseSakuva, kuthi eleHarare City lizancikelana lele Dynamos. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ilanga lika March 24 ngelokunanza isifo sofuba emhlabeni jikelele. Linanza imisebenzi kaDokotela Robert Koch, owadingisisa wafumana ukuthi imbangela yalesi sifo ligcikwane leMycobacterium. Lokhu kunika ithuba lokuthi abantu baziswe ngalesi isifo esidala njalo esiyingozi. Ufuba solwahlasela abantu kunkulungwane lenkulungwane zeminyaka edluleyo. Igcikwane elibangela lokhu licatshangelwa ukuthi laba khona kudala njalo lilokhe liqhubeka liguquka. Namuhla ufuba ngesinye sezifo eziyingozi njalo ezithelelwanayo emhlabeni. Nsuku zonke abantu abedlula inkulungwane ezine 4100 babulawa lufuba, kuthi abafika inkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28000 bahlaselwe yilo lanxa luvikeleka njalo luselapheka. Kungenxa yokuthi lokhu kwenzakala kakhulu emazweni asathuthukayo lapho okulendlala lokungafinyeleli inhlelo zempilakahle. Kucatshangelwa ukuthi phakathi komnyaka ka-2000 lo-2020 imizamo yomhlaba eyokuqeda ufuba yahlenga impilo zabantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha lasithupha, i-66 million. Kodwa ngokuswelakala kwenhlahla umkhuhlane we-COVID-19 usubuyisele emuva lomsebenzi. I-COVID-19 ithe ithwalisa amagabha avuzayo inhlelo zempilakahle ngomnyaka ka-2020. Inani labantu ababulawa lufuba lakhuphuka okwakuqala iminyakeni elithumi. Lo nyaka, indikimba yokunanza i-World TB Day ithi Invest to End TB, Save Lives, okukhuthaza ukuthi kube nenhlelo eziningi zokwenqabela ufuba ukwenzela ukuthi abantu bengabhubhi ngobuningi babo. Lokhu kuqakathekile ngoba i-COVID-19 isihlehlela emuva. Ngokuqhuba inhlelo eziningi zokwenqabela ufuba, singaphathisa ukuthi abantu bezivikele, belatshwe, inani labaphephayo likhuphuke, njalo lesi sifo siphele. Uhulumende weMelika uzimisele ukulwisana lofuba. Nguye oletha imali eningi kusikhwama samazwe omhlaba iseGlobal Fund esokulwisana lomkhuhlane we-AIDS, ufuba, le-malaria, eyafika kumadola angamabhiliyoni angamachumi amabili lanye 21 billion phakathi komnyaka ka-2000 lo-2021. Ngokugxila emazweni lapho kulenani eliphezulu labahlaselwa lufuba, siyaseka inhlelo ezihlenga impilo, ezifinyelelwa ngabaningi, njalo eziqhubeka ngokulwisana lalesi sifo. Sikhuthaza abangane bethu ukuthi belandele isibonelo sethu ngokunikeza imali eningi. Ngokuxhasana lathi ukuqeda ukumemetheka kofuba emhlabeni lokuqhuba inhlelo zokulwisana lalo, singahlenga umhlaba kusifo sofuba.
Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lize lenza umhlangano walo wokugcina phambilini kokhetho lwama-by-elections edolobheni leChitungwiza. Ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngomgqibelo lanqa kulogu kala kala phezu kodaba loluhlu lwabavoti i-voters roll. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande ngesithi asidibaneni ngo 6:30 ekuseni kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.